Uhulumende ngeviki edluleyo wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwaleCypriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalela ephalamende uMnumzana Prince Dube Nkosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
Okwakuqala I think abantu kufuze ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi uMnangagwa lo Mugabe yinto efanayo ngabana mehluko. Actually bengikhuluma nje nabanye abantu besithi bona uMnangagwa was power behind uMugabe olalunga iminyaka yonke yena le. So ke kutho ukuthi-ke okwenzakalayo ukuthi kuyakhumbula ngesikhathi lesana sokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo vele eChina vela kuborussia vela ngaphi but lanamhlanje ungababuza ukuthi i-mega deal eyodwa esike sayibona isenzakala kuground yithi kakuhle.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association uMnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende weZANU-PF ngokokucela sokuvuthiwe.
Uhulumende ayeZimbabwe kujwayelekile ukuthi sibezitshela ukuthi kwenzakele okulalo kodwa singaboni lutho kuground. Okuqakathekile abantu beZimbabwe kade sebefuna ukubona izinto zisenzakala ngoba sasazinika i-100 days. I-100 days iphelile asingaboni lutho. So ke sibona ungathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhohlwa phela izikhathi esiya kuma-elections. Kule nkulumende ezingabe zisenza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga iy'ngqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu abantu bengaboni lutho. So ke thina eZimbabwe kade sesikholwa ngokubona lo kucelwa ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 6-7 years okuyinkuluma kuyingoma yakhona kodwa into zingenzakali.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansila weHarare engo-MDCT uMnumzana Peter Moyo othi isivumelano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona.
Lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke. Lisakhumbula even ababekhona kuqala bona bomgabe basayine into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya bathi sisayine lokhu lamashayina sisayine lokhu but akula into ebeyihamba. Nanamhlanje asizwisisi ukuthi kuzahamba yini ngenew dispensation ekhona asikwazi kodwa into esiyaziyo ikuthi kube uvele kusayinwa akuzange kulethe lutho.
Phansi kwesivumelwano seplatinum kuzaqala ukwenziwa leli litshe ngomnyaka ka-2020.